umumumuvi ngoba ke njengoba kuthiwa ukuthi abantu bakhangele udubo lwendlala, udubo lwendlala lukhulu kakhulu. Singabonga ke i-United Nations, ngithi sibonga i-United Nations ngokuba nombono obani ukuthi babuye bazeplanela laba abafuna ukubusa bengakwazi ukuthi kubusa kuyini, bengakwazi ukuthi kuplana njani. Sibaplanekele i-United Nations sibuya kuzekhangela ukwenzela ukuthi ke bese bedinga-ke imali zakhona ezokuthi kuncedakale abantu bancedwe ngokudla, ngoba ukudla sikhuluma kunjenje nezulu lakhona alimi okuhlanganisayo liyena liseqa kwezindawo umumumuvi kakhulu. So ngezindlela i-United Nations sikhangele ukuthi lanxa kungaba labantu abangaba nokulamba lonyaka, sebehle bekhangelwa baze babone nesivuno esizaphuma eminyakeni olandelayo. Kuyinto enhle ke kakhulu lokho kwenziwa yi-United Nations. Ngikhuluma kunjenje baningi abahlanganisayo abangatholi imali ezaneleyo ukuthi bathenge ukudla, abakhangelele ukuthi baphiwe ke ukudla ke nguhulumende. Ngenxa yokuthi uhulumende wethu uyehluleka ngenelisi lokho, i-United Nations siyayibonga ngoba ke isize engenela ukuthi inceda abantu bangabulawa indlala.
Ukulima khona balima yini abadala esigabeni sakho?
Ukulima bebelimile abaningi bahluleke ngezulu, kodwa-ke hhayi abaningi kuyathembisa, sethemba lokuthi-ke laba abalutshwana bala abathola ukungcono-ke bazancedakala. Kodwa-ke ngithi-ke uningi isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufihla. Lapho kuthe khona mbona ngani lanxaka ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade sekangikuboni ukuzavuthwa ngoba sokudlulelwe isikhathi esasisazi. Kungasenani-ke kulalokhu-ke okuthiwa yi-climate change. Njalo okudala yikuyo abanye abakwenzayo babenza ngokungazi, kodwa-ke uhulumende ule nguye kufanele ukuthi afundise abantu ukuthi-ke okubangela i-climate change kuyini, njalo kubangela kuyini, into bani okufanele abantu bazenze ukuthi bazi ukuthi bavikele-ke ukuqhubekela phambili kwa-climate change. I-climate change-ke isesenza ukuthi ezindawo zibe lani zibe le-drought, ezindawo zibe lezulu eliningi eliqina-ke futhi-ke lisuba lendlala izulu lankhona, ngoba izulu lingaba liningi kakhulu kusuba lendlala lingaswelakala kusuba lendlala. So i-climate change yenza ukuthi-ke umkhathi ungasabi yimikhathi esasiyazi, njalo usesenza ukuthi abantu bangabikwazi ukuplana kuhle ukuthi balime ngasiphi isikhathi lapho abangathola khona izulu elanileyo. Ekadeni sasikwazi ukuthi izulu libuya ngesikhathi esinje, kulinywa ngesikhathi esinje, kudliwa ukuchizwa ngesikhathi esinje. Khathesi-ke ngenxa ye-climate change lokho esasikubona ekadeni sakusenzakali kahle.
Ungathi bakhona yini abalambayo enkayisayo tokokuthi sebeseqa ukudla kwemini kumbe ukudla kwantambama?
Bebekhona sibili labo abakade begqinekele uhlelo lwe-World Vision okade luncedisa abantu akade bekhangelele kulowo mumba akade beyokhona owe-social welfare nokuthi bathenge-ke e-DMP. Bakhona-ke abantu abanjalo abangalazi imali zona lezo, njalo abangazange bathole okwaneleyo-ke ku-welfare, yibo abacina sibabona sebesidla kanye ngelanga.